Endaba zethu lamhlanje lilo Maigobe. Lamhlanje lilanga lokugcina lababhalela bathola ilungelo lokuvota ngepostal voting kukhetho lalonyaka lokuthi ngumongameli yilunga ledala lephalamende kanye lekhansili ukuba base amaphepha abo emahofisini ecommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC. Abanye babancintisa kukhetho lalonyaka bezamela igwanda central edala lephalamende bathola ithuba lokuchasela uZulu ngabakuthembisayo nqabe nganqoba kukhetho emihlanganweni eqoqwe ngabenhlanganiso Women's Coalition of Zimbabwe kwezempilakahle. Kambe amabandla ezombusazwe bathembisa ukuthi bazokwenzelani uZulu lapho banganqoba ngokuphathelane lezempilakahle. Kwezemidlalo, namhla sikhangela umdlalo kakilikiti lapho iqembu elimela iZimbabwe lidlala lele Pakistan esigabeni sesibili somdlalo we-One Day International edlalelwa e-Queen's Sports Club koBulawayo leminye imidlalo. Ku-Livestock lamhla sikhangela amalungiselelo okhetho sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe mhla ka-30 Ntulikazi. Thumelani imilayezelwane ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.